Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 18 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC Alliance lithi ukuvezwa njengamalunga axexebuke kubandla lalo esiya kubandla lezana uPF okwenziwe abomnumzana Obed Gutulo James Magore yize
China sikachi papa juba baza kuchutha phambili.
Umongameli John Magufuli wele Tanzania usebhubhile ebulawa umkhuhlane we COVID-19. Ibandla le MDC Alliance selisole ukuxotshwa kwamanye amalunga alo edale lephalamende abalisa umsekeli webandla umnumzana Tendai Biti kulandela isiqondiso zebandla le People's Democratic Party elihambise amagama abo edale lephalamende.
Lokho kokuxotshwa ngokubona kwami, if you nxa sikukhangele nje from a personal point of view, yebo kuyinto ebuhlungu inxa sikhangele ngendlela yokubana abantu ababesikhethile ubana sibamele yiba sebevalwe umlomo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le MDC Alliance lithi ukuvezwa kwabomnumzana Obed Gutu lo James Magore njengabantu abasebeqexebuke kubandla lalo baya kuzana PF yize. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga esigodlweni se-State House eHarare izolo. Ugudu wake waba isikhulumeli sebandla le MDC Alliance njalo waba ngumsekeli womkhokheli webandla le MDCT. Lokhu kwenzakala amanye njalo wamalunga ebandla le MDC Alliance umnumzana Blessing Jebundo lo nkosikazi Lillian Timvios bebuqexebuke baya kubandla elibusayo lezana PF kunsukwana esizanda kwedlula. Sixoxa lomsekeli webandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe ukuthi njengebandla bathini.
Thina sikachi papa juba baza kuchutha phambili, bafeza i-constitutional rights zabo ukuthi bayazikhethela amabandla abawafunayo. Kodwa sesimangala bangakhetha namhlizane uPF besebenzele abantu kangaka ne-over 20 years njalo bekhethi zanu PF ilanga selitshonile. Ababoni na ukuthi sidiguga sichwe sithebe dala bacholela ngahlabezulu laba abantu ngesikhiwa sithi ngama prodigal sons, political prostitutes. Lalapha abayakhona bazababona ngoba okulempondo akufihlwa.
Manje njengebandla le MDC linalithini?
Thina abe MDC Alliance siyazila njalo siyakholwa ukuthi umuntu ulelungelo lokusikhethela lapho ofuna khona. Uyazikhethela ukuthi uzakudlani, uzazikhethela ukuthi uzadlala lobani, uzazikhethela ukuthi ujoina liphi ibandla leparty. Kodwa ke sibona ngani abazange bakhakulete kuhle izanu siphelelwe ngumphako mahlabezulu. Kambe belwethu for 21 years beliswa nalezanu njengobaba uJames Magore ovela kutrade union ede ngumuntu abasungula leli bandla balwa bandawonye lo-Gibson's Spanda. Lo matongo lo tshwangirai namhlanje sephongugqumukela nje ebandleni seliphelile. Hayi sikona ngani kuyanga lokuswela abantu bezinsuku sebefuna ukugaphula. Kodwa ke hayi sizabona ukuthi kuzaphetha ngani okulempondo akufihlwa.
Kukhona yini elingakutsho ngomnumzana James Magore?
Sifuna ukuqondisa futhi lapho uJames Magore ede vele esebenza lo Monzora. Yimemba kaMonzora umonzora esebenza lokhuphe basebetshiyana nje inyanga ezithize yikho ke abantu sifuna ukuthi bazwisisise thina azange sixotshe umuntu sifuna ukusebenza labantu kodwa izanu ihamba ibagwega ibagwegwa ibapromisa ibathembisa lokhu lalokhu kodwa konke lokhu yize siyabonga kahlabezulu
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo we-Studio 7 oxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Bonke labo bantu abahambayo mbona ngazathi kuyacaca ukuthi kutwa inyoka elamakhanda amabili so hayi mbona ngazathi MDC kufuze izinuke izibuze ukuthi bangaka abantu bezano elabo ngoba bonke abantu bangkhona inengi labo bathi sebebuyele ekhaya ukuthi enti vele ngabantu odabehlezi bekuzano uma singakhayela uma kungamaqembe ebhora kuyabe kungumdlali odlalela iHighlanders kodwa enhliziyweni ekhuliswe ngejunior policy yeDynamos enhliziyweni kuvuke nje idemoni ledynamo selivukile phakathi kwakhe ngoba kunzima ukuthi umuntu eZimbabwe ngendlela abantu abaduveka ngayo etholakale ekuzano ngensuku zanamhlanje esithu sebuyele ekhaya ukuthi uyazibuza ukuthi kuyini ongabe ukulanda kuzano okuhle esikwenzile ngiphezu kokudubekisa abantu kanje so hayi iMDC imbona ngazathi okuqakathekile ukuthi izinuka amakhwapha
Luya losondela uketho luka 2023 kusiyafika leso sikhathi ubona iMDC ikakhulu le ekatshamisa eyiyo enkulu ubona isenelisa ukuziqoqa yini ingena kulolo khetho iqinile
amathuba ukuthi ingavuka kusiya esikhathini sokhetho ye ingavuka kodwa okusokudingakala kakhulu ukubana ongumongameli wawo etshengise ubukhokheli ngoba ningasatshengisanga ubukhokheli ungakhangela kakhulu okunye phela akufuzanga ukuthi konke okuthiwo sikujikele ngaphansi kwebhasi kukhona okuthiwo kakhulu ngomamotive views umbuzo yokuthi yena uma esenza introspection le reflection kuliqiniso kanganani ukuthi ibandla olirana kobungane ngowe briefcase company kwakhe lo wende kodwa uma kuyikuthi kuliqiniso kabatshintshe uma befisa ukubusa abantu beziphathe njengenkokheli behlone pama members kodwa uma befuna ukuthi bedlalise isikhathi samaZimbabwe baqhubeka besenza njalo ukuvuka ye lingavuka ngoba akukho okutsha osekwenziwe izano okungenza abantu abaningi bekhona le kodwa okudingakala ukuthi uma bezimisele kabanikeze ubukhokheli obuqotho
umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula izombusazwe Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo. Kunjalo nje, ibandla le-MDC Alliance selisole uxotshwa kwamanye njalo amalunga alo edalele ePhalamende kulandelwa iziqondiso ezivele kubandla le-People's Democratic Party elithi la ayingamalunga alo kodwa kawasalandeli iziqondiso zebandla ukubangele ukuthi baxotshwe ebandleni. Iziphathamandla zaleli bandla ezixotshiweyo zibalisa omnumzana Tendai Biti William Matsimure Regai Tsunga Settlement Chikwinya kucacaphulu lonkosikazi Sichelesile Mahlangu usomlomo wedalela ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda wazise leli dale izolo ukuthi umnumzana Benjamin Rukanda webandla le-PDP nguye owazise ukuthi amalunga la asexotshiwe ebandleni labo okubangela ukuthi baxotshwe lasedale lePhalamende isikhulumeli sebandla lePDP umnumzana Nqobizi Thakhumalo utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisebenzise isisekelo sombuso webandla ukuxotsha amalunga alo ngoba abevele esezisukele wodwa Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Phulu omela inkulumane edalela eParliament njalo eligqweda ongomunye oxotshiweyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
lokho okuxotshwa ngokubona kwami if you nxasi kugangela nje from a personal point of view yebo kuyinto ebuhlungu inxasi khangela ngendlela yokubana abantu ababesikhethile ubana sibamele yiba sebevalwe umlomo kaba sekukhuluma eParliament be you know be sibasimele you know amazwi abo lemibono yabo this is an attack against democracy. Okulihlazo kakhulu nxa amanye amazwe emhlabeni esikhangele bekhangele indaba ze rule of law le freedom of expression. Kodwa ke ukuxoshwa kwethu asibelene ukuxotshweni kwethu la. Umuntu obhale incwadi yokusixotsha kayisiye lunga lethu. Ubhale wathi yena ungu-Secretary General we-PDP. Ungahamba uyekhangela uzathola ukuthi umuntu onjalo othiwa ngurukanda kakho ku-PDP eyakhontesta kuma-elections e-2018 ikhokelwa ngobaba u-president uBiti. Kakho lowo muntu onjalo. Umuntu lowo siyakwazi ukuthi yena ube-contesta emaswingo under i-Rainbow Coalition. Emaphepheni kazange wathi yena umele iPDP kumbe ekaMayimatibenga kumbe kabani. Kodwa yena uzenzele lokho sibone ngani bethunyiwe ukuthi wena bhala incwadi leyo thina sizayinqamekela ngale bese sixotsha abantu laba abakhuluma kakhulu. Ungakhangela kuma-debate amaningi bona laba abantu abaxotshiweyo kuqalisela kubo bona bana be-MDC abaxotshwa kuqala kubuye kubona laba abakhona kathesi uzathola ukuthi ngabantu ngobaba labo mama kade bekhuluma kakhulu ephalamenti bedebate ama-motions wonke aqakathekileyo bemele abantu. So osekwenzakele lokhu i-politics yakhona eyeZimbabwe eyokungafuni umuntu omele amazwi abantu.
Selitholile yini incwadi ezikhomba lokho kumbe alikaziswa ngokusemthethweni njalo kuyini selikumelele njengebandla lizathatha nyathelo bani?
Okwakathesi nje singakatholi izincwadi kodwa okwenzakeleyo ukuthi uspeaker wenze i-announcement eParliament njalo wenze i-announcement engaphelelanga kodwa sibonile ukuthi injongo yakhe ukuthi ubefuna ukusirecalla. So lathi-ke njengebandla siza kuhlolisisa sibone ukuthi manyathelo abanye singawathatha sisiyaphambili.
Siyabona ukuthi ibandla le-MDC Alliance libhekane lengxaki ezithile kulabanye sebesuka besiya kubandla le-ZANU PF. Ungathi ibandla lokho liqinile yini lisiyaphambili njalo lizamisana le-ZANU PF kukhethu?
Ngokubona kwami ngibone ngazane ibandla le-MDC Alliance lilokho liqinile okuthi lingamisana le-ZANU PF kukhetho oluzayo. Kodwa okukhona okumele sikwenze kubana kumele sike sihlale phansi si-organize ibandla lethu sikhangele khonokho okwenzakeleyo sibone ukuthi siza kuphatha kanjani. Kodwa into engingakutshela yona ikubana abantu akade bevele bengamalunga ebandla lethu balokhu bekhona ngokuningi babo abahambayo labana abaningi ngabantu ungakhuluma ngabo Obed Good ngabantu akade bevele sebehambile abanye labo balezizathu zayo. Kodwa iningi lethu silokhu sikhona njalo silokhu silandela yena ubaba upresident uChamisa senzela ukuthi sisigcwalise izithembiso zethu lezana ezikumanifesto neyesmart kwakuyiyo imanifesto yethu ngokhetho luka-2018. Ngibona ngani lokho hayi yinto esizayenelisa njengoba sengikhululekile sengifree ukuthi ngikhampenele ubaba upresident uChamisa ngesikhathi sami sonke 100%. Sibona ukuthi siya-organize ibandla lethu.
Lo ngumnumzana uCaca Phulo omela inkulumane edalele ePhalamende njalo eligqwetha. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. UMongameli John Joseph Pombe Magufuli wele Tanzania usebhubhile. UMagufuli obeleminyaka yokuzalwa engamathumi ayisithupha lanye 61 ubethiwa uphethwe umkhuhlane we-COVID-19 wona ayophikisa ukuthi ukhona. UMagufuli wayesithi umkhuhlane we-COVID-19 yindlela yamazwe yangentshonalanga ekuncindezela abensundu njalo wathi abantu bengazihluphi ngokugqoka amamaski lokuqhelelana.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington D.C.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald libika ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa usegcobe ngokusemthethweni umfundisi Hubert Angels ukuba ngummeli welizwe emhlabeni jikelele
lokuphendla ubudlelwano lamanye amazwe. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa eGweru abophe izigilamkhuba ezilichumi lasikhombisa ebesezithwalise uZulu ngokuntshontsha lokugebenga abantu kusukela ekupheleni komnyaka odluleyo kuze kube ekuqaleni kwawonalo umnyaka. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kustudio 7 nabalaleli. Ngoduke lokhulumayo nginombono othi kanti izwe lakithi liyoze libe yize eli-right nini if ilihluleka ikubona okwenzeka izweni elingumakhelwane elifana neNingizimu Afrika ekwazile ukuthi ivule ama-borders wayo ukuze abantu bakhululeke, kodwa yona iZimbabwe isaqhubeka nokuvala ama-border okuyingozi kakhulu futhi lokho okwenza abantu bahambe ngendlela ezihamba emahlathini, abantu belimala, abantu belibengula. IZimbabwe ayikopise ukuthi amazwe angomakhelwane abusa kanjani, bavulela abantu kube nendlela yokuthi abantu bathekhwe kanjani khona emngceleni ukuze isimo somnotho sithuthuke njengawo wonke amazwe athuthukile. Ukuvalwa kwamabhoda ikuvala umnotho, ikuvala umnotho. Ngoduke lokhulumayo ngikhuluma ngiseGoli, ngibuye eGwanda.
Injani imthokazi omuhle, nginothando ukubingelela kodwa ngisola lento amapholisa ayenza udubula abantu le. Kanti manje siphile njani thina singabantu besintwini? Sobona abathembeleza abazigaxayo ezabo ezikhanyayo. Uyabona-ke manje Studio 7 linjani khona ngapha? Bona manje kathesi bona bayenza amarali abo MDC khonale kubuharara abadutshulwa, kodwa kathesi nanku umthwakazi uyademonstrate sokudutshulwa banje okubonisa ukuthi thina sobani, kodwa sizoba abantu ngelinda. Asiphakameni mthwakazi.
Salibonani basakazi bakastudio 7, livuka njani lonke endaweni zonke zelizwe? Mina lesikhalazo lapha bantu ukuthi nginazelele ukuthi ukulima kuqhakathekile. Siyabona sinanzelele lapho kuwat 8 ukuthi abantu sebebanjelwa izimali ngendaba yokudla, bengafuni ukuthi bacacela abantu ukuthi kukhutha imali zani. Ngiyakubona abantu ukuthi kufanele lime, kulima kuqhakathekile, indlala iza kwenza udla amanyala. Sekubhadaliswa abantu izimali zifakwe ekudleni, kubanjelwa abantu ngokudla. So siyacela abantu linanzelele, lisebenze, livuke njengesizwe ukubana lizithuthukise, lizimele lodwa, lingafuni ukuholelwa. Ngiyabonga ukubingelela umama unalo eSt Anna, Abraham Katebo, St Joseph, Philani Diane. Ngithi Philani likhokhobe linanzelele i-COVID-19. Lonke unasiqe Sinqobile loSinini, ngithi ivuka njani bosisi, iphathe kahle iSt Jesa, libambe kahle esidukwini, khokhelwe ngobuqodo. Ngiyabonga. Salibonani basakazi bakastudio 7, livuka njani lonke endaweni zonke zelizwe? Mina lesikhalazo lapha bantu ukuthi nginazelele ukuthi ukulima kuqhakathekile. Siyabona sinanzelele lapho kuwat 8 ukuthi abantu sebebanjelwa izimali ngendaba yokudla, bengafuni ukuthi bacacela abantu ukuthi kukhutha imali zani. Ngiyakubona abantu ukuthi kufanele lime, kulima kuqhakathekile, indlala iza kwenza udla amanyala. Sekubhadaliswa abantu izimali zifakwe ekudleni, kubanjelwa abantu ngokudla. So siyacela abantu linanzelele, lisebenze, livuke njengesizwe ukubana lizithuthukise, lizimele lodwa, lingafuni ukuholelwa. Ngiyabonga ukubingelela umama unalo eSt Anna, Abraham Katebo, St Joseph, Philani Diane. Ngithi Philani likhokhobe linanzelele i-COVID-19. Lonke unasiqe Sinqobile loSinini, ngithi ivuka njani bosisi, iphathe kahle iSt Jesa, libambe kahle esidukwini, khokhelwe ngobuqodo. Ngiyabonga.
Ngibingelele kustudio 7 kanye labalaleli bakastudio 7 lakini lonke basakazi bakastudio 7. Ngithanda ukuphikisana lenkulumo kajahalo uHussein Sba othi yena i-government ayivula amabhoda abantu bedinga umsebenzi yeGoli. Lokho kukhulunywa nguHussein Sba ndakukhombisa ukungahlakaniphi emqondweni ungumuntu, ungumuntu oyindoda, ungumuntu omdala. IGoli is not part of Zimbabwe. Abantu beZimbabwe kufanele bayethola khona umsebenzi. I-government yeZimbabwe yona ele-responsibility ukuthi i-create incidents for abantu ba hayi iSouth Africa. Kukhombisa ukungahlakaniphi kakhulu kwaHussein Sibanda mazalibeka ukuthi igovernment ayivule amabhoda ukuze ukuze abantu bahambe kuyodinga umsebenzi ekhona. Thanda ukuthi baba usenisibanda awukuhlaziye into elomcijo hayi le nto sikhuluma. Ngibuye futhi endabeni yokuchaya kwabantu bomthakazi party lokufuna ukubotshwa kumongameli wakhona umthakazi Republic Party. Lokhuyana kukhombisa ukuthi as long ungalona ilunga lezanu-PF uma kukhona ophikisana lakho uzothwala nzima empilweni. Njalo amapholisa kuyacaca ukuthi asetshenziswa izanu-PF. Wonke akwenzayo akwenza ngama-instructions abuya kuzanu-PF. So akulanto ezolunga eZimbabwe as long izanu-PF kuyiyo nikeza ama-instructions. So ukufuna ukubotshwa kukamongameli we-Republic Party kuyimpindisela yokuthi bacotshelweya weZanu-PF eplazini lapho. So sebezama ukucreata amanye amacala ukuthi bathaye iphoyisa. EZimbabwe akula muntu obeka iphoyisa sakhe. Ngitho lingalambhobho lingalani lizihambela. Akula muntu ole power yokubeka iphoyisa sakhe. Lokana nje sokungamanga. Ngiyabonga kakhulu ukukhuluma lezinja ziyamkhonkotha ekodubhulu ondolwane. Lamthi ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uRobert Aaron Long oleminyaka yokuzalwa engamathumi amabili lanye 21 ubheke amacala ayithobamilwembili ngemva kokuvuka ubhova wabulala abantu ngokubadubula abayithobamilwembili ngolwesibili edolobheni le-Atlanta. UJoseph ubulele abesifazane endaweni zokuvoca umzimba ama-spa. Iziphathamandla zithi lanxa ababuleweyo bengabadabuka e-Asia ngaphandle kwababili nje kuphela, kusasemasinya ukuthi bathi udlakela lolu lubhekiswe kwabavela kuzwekazi le-Asia. Sekulezehlakalo eziningi ezokuhlukuluzwa kwabavela kwele-Asia lapho okucathangelwa ukuthi yikho okwaqhamuka khona igciwane le-coronavirus. Kolunye udaba, iziphathamandla zeMelika zithi uZulu walelo lizwe ulakho ukuhlatshwa ijekiseni yokuvimba i-COVID-19 kusiyafika inyanga kaNhlangula wonke umuntu esehlatshiwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, umnumzana Jerry Twala Jackson, sambuza ukuthi ubona njani umbuso kamongameli Joe Biden.
Ngase sikhangela umbuso kamnumzana uBiden yena onguye okhethwe ukukhokela izwekazi lase-America. Ngibona ngathi sasemasinyane kakhulu ukuthi singake sikhulume ukuthi umbuso wakhe mhlawumbe uyathembisa noma kawuthembisi, ngoba nje zisenilithwana insuku zakhe. Kodwa kulezi nsuku angene ngazo angikaboni mina umehluko omkhulu engathi mhlawumbe uyakhomba ukuthi kukhona okulomehluko azakwenza mhlawumbe ngathi okuhle okudlula okwenziwe ngumnumzana uDonald Trump, ngoba ngibona kakakhulumi kakhulu okuningi ngendaba ze-economics. Ngibona ngathi ugxila kakhulu endabeni zomkhuhlane we-corona lokuthi abantu kabasizwe ngezimali. Kakaxwazululi ukuthi njengoba esipha abantu izimali angaka, yiwaphi amaqhinga asewenzile ukuthi izwekazi lenze imali ukuze phela singaboni sokusiba nzima kuya kwesikhathi inflation sikhwela, ngoba kulokhu kunikezwa ama-check kodwa kungela ndawo lapho okugobhoza khona le imali.
Ngokubona kwakho, nxa kuyukuthi kuyaqhubeka kuhamba ngendlela ohamba ngayo okokuhlashwa abantu i-Jackson ye-COVID-19, usiyaphela umnyaka, ubona ungani ingaphela yini i-COVID le?
Ngendlela oqhubeka ngayo ukuhlashwa ama-Jackson abantu, ngibona ngathi nxa kuyukuthi lawo ma-Jackson ayawuvikela ngempela umkhuhlane we-corona, ngibona ngathi into zingatshintsha kusiya phela umnyaka. Singabona nje izinto sezibuyela endleleni akade ziyo kungakaveli leli gcone lomkhuhlane we-COVID-19. COVID-19. Kodwa ke futhi isiphinde sinazelele ukuthi abantu abaningi bakhalela ukuthi indawo kazivulwe, izinto kazibuyele njengokuthi zazinjani. Kodwa lokhu ngibona ngathi kungaba into engaphikisana lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni. Yebo, abantu bangabe behlatshwa besinda, kodwa babuyele futhi ekwenzeni ngendlela engagcina isenza ukuthi umkhuhlane lo ubuye usabalale futhi sibone sekubuya enye iwave. Ngakho ngibona ngathi nxa singaqhubeka abantu besenza lokho okufanele bakwenze ukuze umkhuhlane ungamemetheki, ngibona ngathi umnyango siyaphela, hayi into zingabe sezitshintshile, zibuyele esimenade kuyiso sona umkhuhlane ungakaqhamuki.
Umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Abesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe nge-48 runs ngele Afghanistan emdlalweni wakuqala ohlobo lwe-2020 odlalwe ngolwesibili elizweni lase-United Arab Emirates. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Afghanistan yilo eliqale ukutshaya ibhola labuthelela amaruns afika phose amakhulu amabili 198 lilahlekelwe ngabadlali abahlanu kuma-overs alo angamashumi amabili. Iqembu leZimbabwe lithe seliphendula lehluleka ukufikisa lelo nani lenelisa amaruns alikhulu lamashumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Ukapteni weqembu leZimbabwe uSean Williams uthi kabasoze belahle imbeleko ngokufelwa njengoba kusasele imidlalo emibili ukuba idlalwe.
You know, it's something for us to learn on. We haven't had much training leading up into this T20.
Yisifundo kithi asizange sithole isikhathi sokulungiselela phambi kwemidlalo ye-2020, kodwa kukhona okungithokozisileyo. UBlessing Muzarabane loDonald Tripano badlale kuhle njalo sikhangelele uqhuba kuhle emdlalweni olandelayo.
Umdlali weAfghanistan uthole ama-wickets amathathu, Rashid Khan uthi kulihambele kuhle nxa zonke iqembu leAfghanistan kulomdlalo.
It was a good win for us and it's always good like to start the series with the win and
kuhle ukunqoba emdlalweni wakuqala njalo abadlali bethu bachaye kuhle kakhulu ibhola babuthelela inani elikhulu. Lalapho sesijika ibhola sijike kuhle kakhulu njalo sidlale ngendlela elula okwenze singabi lamaphutha abangacina esiphazamisa.
Iqembu leZimbabwe lele Afghanistan azadibana njalo ngolwesihlanu mhlazili 10 lathoba munomunye emdlalweni wesibili kusithi wesithathu khona ngomgqibelo mhlazini ngamashumi amabili ngenyanga kaMbimbitho. Impumelelo yomdlalo waqala itsho ukuba iqembu leAfghanistan likhokhela eleZimbabwe nge-1 kanya, okutsho ukuba eleZimbabwe kumele livikele ukunqotshwa emdlalweni wesibili ukuze liyale lokhu lethuba elokunqoba. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, esikhangele inhloko zendaba. ibandla le-MDC Alliance lithi ukuvezwa njengamalunga aqeqebuke kubandla lalo esiya kubandla lezanu PF okwenziwe ngabomnumzana Rob ngabomnumzana Obed Gudu lo James Makore yize umongameli wele Tanzania umnumzana John Pombe Magufuli kasekho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.